Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Kutu esiya kuzana PF kumbe uMashakada kumbe uMorgan Komichi ikuguqwa wakhona ngoba kathese sesikhangelele igeneration entsha yabathungameli beMDC Alliance abathungameli bakhona kabanikwe ithupha asisuze sibe lo MP onjengoMashakada ongu MP okweminyaka engamashumi amabili sithi khona siguqula nxa sikhuluma ngokuguqula izenzo sikhuluma ngokuguqula leqembu leMDC Alliance sombona ngathi mina kuyafana ukuthi nxa kathesi sokuvunwa kathesi sesikhipha umumbu owakudala omdala sesilungiselela ukuhlanyela umumbu omutsha ngoDisemba so asingeke sethuke ukuthi ngoba uJames Mushore kumbe uObed Kutu uhambe kuzala ukuPF ye ikuqwa kwakhona nxa kukhithwa izinto ezindala kungena izinto ezintsha mina ngithi mina yikho kwakufanele kwenzakale ngo-2013 kodwa kwehlula ye kabahambe lapha baya khona bayavunyelwa yi-democracy ye sokuqulwa kathesi kakuqulu labantu bakhona akusuze
ngokubona kwakho kungaqhubeka kusenzakala ngalindlela sesiyafika kukhetho kuyathembisa na ukuthi ibandla leMDC Alliance lingavuselela njalo umdladla elalilawo lenelise lokunqoba
sikhangelene lokhetho luka-2023 ukuphuma kumbe ukubhidlizwa kwamalunga eParliament iMDC Alliance kumbe abanye bayaxotshwa kumbe abanye bayarecallwa kumbe abanye bayangena kwiZNPF yiyo into elungileyo ngoba nxa sikhangelele ukuthi sizangena ku 2023 sigqoke impahla ezintsha sile ngqondo entsha kufanele uhle uqale kathesi i-rebranding ukuziguqula kweqembu ukuzilungisisa kweqembu kufanele uqale kathesi kwenzela ukuthi nxa sesifika ku 2023 amalunga eMDC Alliance ayebe khona bamele izifiso zabantwana abazabe sebele mnyakele engu-18 abantwana abatsha so mina mbona ngathi ukuthi kulungile ukuthi kwenzeke kathesi ukuthi kube lokuhlukuluzwa kumbe guquka weqembuleli yiyona ndlela eqakathekileyo ukuthi iqembu leMDC lizilungiselele lizitshintshe benze i-rebranding yokuthi nxa sokufika u-2022 2023 abantu abavotayo baye sebele mbono omutsha ngeqembu elitsha elingelabantu abadala ababevele bedinga umsebenzi bedinga ngokwepolitics ye mbona ngiyavumelana lakho mina akwenzakale abaphumeka baphume nxa iqembu litshintshwa kumbe kutshintshwa ibizo kumbe kutshintshwa vele umbala wakhona kakwenzekali kathesi ngoba yisikhathi sokuthi kube le-rebrand.